amaphephandaba lamhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolwesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe, uLeo Munende, obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle kutshengisele phela ukuthi uhulumende yena akalandaba lenhlala kahle yethu, njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike sakhanye sakhuluma owayengusuphetheni wezetherapy amapholisa uCharles Charam, yena wasitshela wahle wathi hayi no, sesiya phambili amaphoyisa asozali chaye, asozali ethu sele, asozali bonke. Savumelana njengabantu abadala sazwisisana uka kodwa wakulotshe kusenzakala. Uponyashi lo okhona le wasitshela khonokho amapholisa engalitshayi abengalibophi lezinto ezinjalo, bazifuna kusenzakala more often. Sawabona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city regime, i-regime ekhona kumbe i-president emasobulanga wegovernment, abafundi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview lojoana mamombe ongu-MT okuthiwa wayi-abductwed yi-state.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abductors. Asele kubonile okhulunywa nguChinga Dube, bengikhuluma noChinga Dube ngeFaradela. UChinga Dube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe International. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no, abantu laba bengabe lokhu bekukhuluma le ntatheli zindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isiswanzi. So sebeyalisa manje intatheli zindaba ukukhuluma nabantu laba. Abantu laba bafuna ukukhuluma, bafuna ukuzitshela ujimini ukwenza ngalayo, bafuna ukuzitshela labo izinto abazibonayo. Betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo ukukhonsena iZimbabwe yonke. Nxa u-MT eya-abductwa echayo kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment, what more ordinary citizen of Zimbabwe?
Sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba lamhlanje, kuhambe njani?
Emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitokisini, kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabo ivazayizwa nge-Tuesday next week. So hayi belokhu yona laphakathi kuzeiviki elilandelayo ngolwesibili.
Hayi, kukhona yini ongafuna ukukungezelela?
Mna engingafuna ukungezelela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi intatheli zindaba singaxoxisani lamapolisa endabeni lezi zokuthi nxa sibotshiwe sebezama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana. So kufuze sihambe lakho edali iphosa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapholisa sizwana. So kufuze intatheli zindaba zikhangise indaba lezi edali. Umuntu abe ukuphile oyabe kutshayile kumbe ipholisa nelikhulu uGordon Mathanga simhambise edali labo bebhadale kumbe behlawule kumbe afazi kuyenziwana, kodwa indaba sekufuze ziye edali ukukhulumelana akusebenzi.
Lo nguLeo Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhudo edolobheni lakoBulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Yebo, sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngathi ahlangene lesuwa. Ngeke ngavakatshela siyahlolisisa kuward 13 emabuthweni lapha lephelandaba, ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantiwa kuyabe kuhlangene lisuwa. So lakhathi esisikhuluma nje kezwa kuhle njalo lonye uDube esithe saluthola ukuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona mpa edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence. So sokusiba-ke lohlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe la manzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolile wahlangene lengcekeza zabantu.
Njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki, bathini abantu ngakhona lokho, njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esingi?
Idorobho lakwaBulawayo le water shedding schedule ethi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours. Ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki. Ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours. Ngezinye indlela nxa kuyikuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babe bezawathola for 12 hours, nxa bezaphinda bayathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours, kwezokusenza i-24 hours ngeilanga elilodwa. Kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi wona lawo kafiki ngesikhathi, kumbe vele angafiki. Ungathatha izindawo ezinjengabomganwini, indawo ezinjengabophumula old, ophumula south, eziqansileyo even omagwegwe, ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola la abaqambileyo vele abantu baye besakhelela. Laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi, so literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from le water shedding ye-144 hours. Kusithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi. Yebo, kungabe kuthiwa kulohlelo lwebhawuza, but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele. Lanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize, iyabuya ngemva kwesikhathi kwezindawo icinisa ibuye ebusuku, abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni.
Siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le-coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe i-World Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhotabhota khona kana kugeza izandla for 20 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamachumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqonqosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadamu kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi. Wona lawo ngamadamu asesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo, ubhano lwe-COVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Umasuku owemachecheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emachia abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suthiye iningi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ijefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba izakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemuli yakwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotam Viki Zonke Sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. USibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma esemathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna yematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalomonakalo.
Besilapha kuphela leliyani viki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka ke ukuthi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu. Aziqinise izishoyo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kungumunye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo. Kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi, sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la. Ayilula le ndaba.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Lamuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakalile. Kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwa kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakalile. Kungenzakala ke ukuthi ngeviki leli elizayo results abese. Kodwa bonke abantu abalapha bayesaba kathesi. Akula muntu ongathiwa ukudla ekitchen avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala. Abantu bakhululeke. Baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
Umnumzana John Magutsha okhulume eMLA Mall yakwesibanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalomonakalo obehleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu. Lakathesi kuzisa ubuhlungu. Okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Ngakuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2. Ngithi ngisakhangela abantu abangu-2 mpinde ngcwabe futhi lo muntu. Hayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini. Kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
Umnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu. Vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngingathini. Ndaba konke lintemenkemi iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane noma begijima uvi.
Umnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSibanda uthi isigaba sematshetsheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona le ndawo yakithi ematshetsheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela nzuzu ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo toll lamasinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USibanda uthiye umkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu ababo kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemngcele kubangela ukuqhamuka kwegcona le-coronavirus. Amaphahla la kane lodade wabo uRombizayi athumele umbiko entuduzo kunina.
Mama, qina, qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSibanda kanye lezakhamizi zamatshetsheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemachiye ematshetsheni. Albert Ncube.
Okumanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kambe luyasebenza na. Sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eye-Women of Zimbabwe Arise, iWOZA.
Aba le lockdown lolo singakhangela njengenhlanganiso yeWOZA sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se lockdown siyebemkele imbiko eminingi e domestic violence. omama bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa befika abaphenduse ngabasizanga inengi labo. Okuphoqelele ukuthi wena inhlangano sicini singenele sibone ukuthi kwenzakalani. Batshayelwe lawo mama batshaywa ngomkabo, amapholisa akabavikeli. Esingathi ngogogo izaluka sezigugile, zifuqe emalayinini ziyewelale. Amapholisa nje abhekile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babashaye ivikorona ukuthi bathenge leyo mpupu bayithengisa emkambeni omnyama. So mama, i-lockdown ithe njengoba mama kayisiphathanga kahle, siloku hlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sehlukuluzwa emashophu mangasi siyathenga, siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi le 9 days ingelamanzi, ngiqamele ithanka yamanzi yamagwekwe ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zagcina sezilamanzi lama manzi zingalawo. Liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka siyadinga amanzi eziboraneni. Lapho ekufika khona kungabi le social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sihlushwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo. Solunjani udaba lwamagetsi, njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi amakhebhulu zebetshontshwa, kodwa bebezama ukuthi bawabisele. Uncedo kade siliphila ngalo kwihlobo zethezi kwi-diaspora kalisalithole ngoba labo bavalelwe lapho abakhona, abanye balahlekelwe ngemisebenzi. Ukudla kade kubuya kuvela kuboTswana lakwo-South Africa, kanye le mithi ayade itholakala kayisatholakali. Lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuyafinyelela edolobheni, esinganazi lamhla ka-16 April khona bakobulawayo, kula bantu abachayayo kakhulu, abanye badatshelelwa iincwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawa maphilisi bechaywa ngamapholisa la ngamasosha. Bachaya amapholisa, achaya la bantu ko-hyper, ko-pick and pay, ku-hepatitis, bathi khona bona abakwazi ukubala izincwadi. So, iningi lalawa bantu kwakungomama abachayayo. So umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka, izikolo zivaliwe, abantwana endlini bakhala ngendlala, bakhala ngalokhu ngalokhu, utshona labo ubabhekile, akulamanzi akulani, izambuzi-ke kwenzakalani.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye?
Isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisa u-section 86 lo-87 okuthi khona amalungelo ethu alimithiwe, amanye athethwe. Asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzele kwamanye amazwe, isikakhulukazi South Africa, kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla. Thina lapha kuphonga ukuthiwa lockdown kwabe ngumuntu uzibonele. Sibese sinanzela khona ukuthi kona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokho i-social distancing kayikho. Yona vele i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho siseSiboraneni. Mina ngihlala only about 700 meters from iSiborane. Kule layini engaba about 500 meters. Abantu bemile ngamabhakethi bekule vikoroni, kuchaye vikoroni kulayiniwe khona. Kube sewuya amanzi e-City Council ayibhawuza. Ibhawuza iyabuya e-Terminus, ibuye e-club ngalibe le-Salvation. Nxa ifika vele khonapho iyabeqede maybe 2 days or 3 days ingabuyi. Ibhawuza e-City Council leyo. Abantu abafuna amanzi bachaye vikoroni. So ekutshengiseleni baba-exposed kuyafanana lekuthengeni impuphu yivikoroni. Kazibuze ukuthi kungani betshengisela. Bengabe betshengisela ngoba bethanda ukutshengisela? Hatshi, batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo, abakwesabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli, kwafela ezindlini.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnomzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association.
Umaqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakala ezidolo lapha. Ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo. Ungazubhode ezidolo ezincane lezinkulu kawitholi. Ibiya itholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket. Kodwa namhlanje ayisatholakale njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenze njani akucaci kahle. Isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama hours nyana isiphelile sebeyibuthile abantu abanengi abayifuna bangayitholi. Nxa ingasatholakala ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast, kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulantshwa ngayo itiye njengoba izishebo lempuphu kuhlupha kangaka. Manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga, kuse bengadlanga, sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sishebo kwatholakala leyo mpuphu. Impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso, idinga ukuthi ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali. Kodwa ayisiyo yodwa lempuphu kwayona kulamalanga kayitholakali, sekutholakala yona le super refined kuphela. Ubunzima buyabuya bucina busiya phambili.
So nayisisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubo esimangalisayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isisindo sedola siyaphela iya isibalula nxa uqathanisa le randi kumbe imali yaseMelika la kwamanye amazwe. Ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyawa kakhulu lonyaka ukuwa kwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama-20 lama-$10. Ngokuba nxa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotes aphezulu isisindo sayo siyehla. Kanti ke nxa uyitheli sibanenge ebantwini wenza lokho okuthiwa ikungeza i-money supply, kwenza izinto zidule yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo. Ngakho yikho esihlangana lakho iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo ukuthi emzinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela kuyabe kusitsho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma-1000 into namhlanje engafiki 100 iyawa kakhulu imali. Iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo. Kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe. Isisindo siphiwa yilokho okuthiwa yi-confidence, consumer confidence le-business confidence. Kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho, kudingeka i-political confidence kumbe i-confidence ku-political system, ku-governance. So uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende, bethembe amacebo akhe, bethembe ama-policies akhe. Nxa bengathembi esiyatshintshe namhlanje ame ngalindlela, kusasa ame ngalindlela, kutsho kuba lula ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi. Nxa bengayithembi imali isisindo sayo siyawa. Kusebenza kanjalo vele.
Izikolo ke ubona ngani zizavulwa yini ngesimo lesi sikhona ese-coronavirus?
Izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini. Uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini. Ukhulume kuphela ngokuthi form 4, form 6, lo grade 7 ibabazaqala ukuthi baye esikolo. Kodwa usuku lwakho nakalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile. Kuyadingeka i-social distancing khona esikolo, kuyadingeka ama-sanitizers, kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo. Konke lokho kwakukabi khona. Uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha gqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo. Ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona. Abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi. Kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo sibone sekugcwele i-coronavirus kuyonke indawo. Ngakho kumele ukuthi siyavula izikolo kule ndlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali, ngoba umntwana ngayithola komnye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini.
Hayi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu bantu bakithi. Sicela lihlale livikelekile egciwaneni le-coronavirus, liyabulala. kuqala gezani izandla kuso sonke isikhathi, lisanitize, lenze i-social distancing ye-1 meter, ukuthiyelana izikhala, libone ukuthi nxa lithimula lithimulele endololwaneni kumbe ethishweni lilahle, lilandele konke likutshelwayo, lihlale ngkhaya nxa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo. Ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo.
Lo ke bekungumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo kufikezayo. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane le-coronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba lamhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili. Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.